Endabeni zethu lamhlanje mhlangula 18, 2018, kungolwesithathu kunjenje lizivalelwa ngu-Prophetess Jeremiah. Abaphila lobugoga banxusa abamakomishini abona ngezamalungelo oluntu ukuze baxoxisane ngenhlupho abadibana lazo, ikakhulu ekuvoteni, ngoba bengajabuli ngendlela abaphathwa ngayo. Abekomishini ebona ngezokhetho abezek babamba umhlangano lentatheli zindaba ophathelane lokuhlala kwedale elizakhetha abazancintisa kukhetho lwalonyaka ele-Nominations Court kusasa. Kukhanya sewuqalile ukuphithizela elizweni kwezombusazwe njengoba ukhetho solusondile. Osokuchithekela kwabeZimbabwe asebehlala emazweni angumakhelwana anjenge-South Africa. Kwezemidlalo, abeZimbabwe sebebheke ngabonzi imidlalo yenguqu yenkezo yamazwe omhlaba eye-World Cup eqala kusasa, laloba iqembu elimela isizwe lama-Warriors lingenelisanga ukufinyelela imidlalo. Ku-Live Talk kuhlelo lwabeZimbabwe esebehlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum, lamhla sikhangela ukuhlala kwedale le-Nominations Court kusasa. Thumelani imilayezo yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Kumbe enkundleni yokulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ene-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 919 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-Showtwave. Lingakhuthwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.